Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sekuvela kuba kulokufuthelana okuthile njalo sekungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba kunsukwana isanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, indlelo zikaningi, ezinye zingaba yikubhala izincwadi kuma-organization aseduze lathi, ezinye zingaba yikwala indlela abenza ngayo izinto, lokunxusa abanye kubana sibambe ndawonye abantu, kungasho amaphathi, ngoba amaphathi iphathi njenganye ililungelo layo. Nje mina ngokwami ungakabuzi angiyasilayo inhloso sokubambana labantu, akutsho lutho. Ngobona abantu bebambana kuyafana la, ngizakunikeza into enkomeni Sibindi. Ngobona abantu bebambana behlanganyela umuntu kuthiwa yikuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abalamacebo abalamandla. So that's what yikho kukutsho into ekuyitshoyo nje yithi umthetho wethu asitshintshi kuloyo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo. USibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano. Uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono eyehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into ehluphayo thina emkhubeni wethu thinabantu balapha eZimbabwe sithanda ukudla, uze umuntu ebuze ukuthi kuyadliwa yini. Omgabo onkomo bonke odabe ngabakhona lezi babesuka abempini beshiya abafazi bengathenganga lobi sepa okuthiwa khona umuntu yikuzinikela. Manje yona le ubuntu bona loba bukho sobaphela yinto esizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khani nanilibona abantu abazabusa imidondo zezwe lempondo nxa singantshintshanga thina ubuntu bethu. Ngoba ukuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho, ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yilolu oluhuga imali. Ungaba lohlelo oluhle ususazi ukuthi imali iyalandela, imali emile ilandele umuntu, akho umuntu alandele imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuZulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho njalo akhethe inkokheli uqobo, hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.